Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 15 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli emasonini Mnangagwa uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifundisa uZulu ngenhlelo zokuvota zisetshenziswa izitha. Kodwa inhlanganiso lezi ziyawasola amazwi kaMnangagwa zisithi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa lazo. Iqembu leZimbabwe Warriors likhanya seliphelelwe ngumphako kumidlalo ye Africa Cup of Nations. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli emasoni Mnangagwa namuhla uchothoze inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokufundisa uZulu ngezokhetho esithi sisetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe alenjongo embi. Kodwa inhlanganiso lezi zithi amazwi la aveza sobala ukuthi uhulumende weZANU PF ulwa lazo. Kubika uMavis Gama.
Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZANU PF Polity Bureau oqhutshelwe eHarare lamhla. Uthe inhlanganiso ezizimeleyo lezi zisetshenziswa ngamazwe azonda ibandla lakhe afuna liphume embusweni. Ngokunjalo uMnangagwa ukhuthaze amalunga eZANU PF ukuthi lawo aphatheke kunhlelo zokufundisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavotele leli bandla, hatshi ukuthembela kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kumele sihlakaniphe kakhulu sizikhaphele lezo nhlanganiso ezisebenza zizimele kanye lamaqembu azimeleyo bona aphitheke kweze kuqhubekisela phambili okufunwa ngabanyindezeli bethu bona abelokhu besafuna ukuqhubekela phambili besinyindezela.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bona bathi baphatheke kubi ngamazwi kaMnangagwa la njalo bathi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa labo. Bathi sokukhanya mgceke ukuthi ngokubumba imithetho efana lowe Patriotic Bill kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill, uhulumende kaMnangagwa uzama ukuvala inhlanganiso zabo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Harare Metropolitan Residents Forum uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi ayabethusa amazwi kaMnangagwa.
Siyadana kakhulu lokumangala njalo ukwesaba amazwi aphiwe ngumongameli welizwe uMnangagwa ekhuluma lePolitiburo yebandla leZANU PF. Kodwa akukho vele umuntu lapha ofuna ukuthi ilizwe lethu leli lithwe selibanzwa njalo ngama-imperialist kumbe ngama-colonialist.
Kukhuma lo uthi amazwi kaMnangagwa la alakho ukubadalela inkinga eziningi.
Nxa sikhangele indaba yamavoti le siyabona ukuthi indaba ele interest yomuntu wonke noma yikho ukuqalela khona indaba ze-development ku-voting system ukuthi ukhetha ubani ukuthi akumelele, abe ngikhansela, abe ng-MP, kumbe usenator, kumbe umongameli uyabe umthanda. Yikho vele khonapho ukuqalisa khona i-development. So le yindaba esile interest enkulu layo njengama-CSOs. Hathi ukuthi thina sibiza abantu bephandle, hayi le yindaba elokwenza ngamazibabwenzi.
UMnangagwa yena oqale ikhefu lakhe lomnyaka izolo utshele amalunga ePolitiburo njalo ukuthi ekhankase eqinile ukuze leli bandla linqobe kuma-by-elections azakwenziwa mhla ka-26 ngoMbimbitho kanye lakukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi ngaphandle kokuqilibezela ibandla leZANU PF alingeke linqobe kulezinketho. Lanxa uMnangagwa engaziqambanga ngamagama Inhlanganiso eziqhuba imfundiso ephathelane lezokhetho zigoqela eyezesni, iEkhaya Vote 2023, iProject Vote 263 lezinye ezichiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
United Nations ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubangele ukuthi abesifazana emhlabeni jikelele balahlekelwe yimisebenzi ngobunengi ukwedlula obaba. Kugwalo elwethu leizolo phansi kwesihloko esithi World Economic Situation Prospects, iUnited Nations ithi njalo lanxa amathuba emisebenzi esevuleka emazweni achiyeneyo, abesifazana kabawatholi njalo lawa mathuba. Sixoxelo somabhizimusi unkosikazi Deborah Mukasa othi ngempela leli liqiniso.
Noma nje kathesi uhulumende sebesithi amathuba kumele silinganiswe kanye kanye labobaba, uzathola ukuthi vele khona khona kwakuvele kusekwadeni ukuthi ubaba lo ubaba kalingani nomuntu wesifazana. Sihlala vele silamathuba aphansi, sikhangelelwa phansi. Beniseze sikhangela futhi ivini lakhathesi kwezinye indawo imikhuba ngathi iculture yethu esisebenzisayo thina njengabomama labo baba befenda ukuthi thina vele omama sikhangelelwa phansi. Ikothola ivini lakumabhizinisi ethu thina omama sikhangelelwa phansi, siba lamabhizinisi angathuthukiyo. Okunye njalo kukhona nje ukuyeyiswa ukuthi umuntu ongumama vele kuyini angakwenza. Uzathola ukuthi vini noma sisiyadinga ukuthi siya-applya ukuthi sibe lamabhizinisi, ukuthi siya-applya ukuthi sibe lezindawo zethu kumbeni ezokuthi sihlale, uzathola amathuba angikhona abanganganeno kulabo baba. Noma nje ohulumende bethu ngamazwe ngamazwe bezama nje ukuthi bekulungisise ukuthi kukhanye kuphumelela ukuthi silinganiswe emathubeni. Uzathola ukuthi vini lokuthi ngithole indawo maybe ngathi isitendi sokuwakha kumbe nisitendi sokuthengisela, izinto ezifunekayo khonapho zisuka zingilitshayelele phansi mina njengomuntu owesifazana. Ngisuke ngingasakwenelisi konke okuyabe kufuneka, so amathuba angikhona ngigcina sengaswela.
Kuyini elifuna kwenziwe okungaliphakamisa?
Uhulumende wethu sicela ukuthi kananzelele ukuthi omama yibo ama breadwinners, kananzelele ukuthi omama bangabantu njengabantu, kakunanzelelwe njalo lobuntu bukamama. Nxa ngikhuluma njalo ngikhuluma ngokuthi kakunanzelelwe omama ukuthi ngabantu lobuntu babomama. Ngikhulumela ukuthi endaweni zenotho, endaweni zamabhizinisi, endaweni zokufunda, endaweni zokusebenza, kakube lama pepha akhangeleyo kakhulu ayenza ukuthi omama bebe lamalungelo abo agcweleyo. Kungabi ukukhuluma nje, kungabi i-talk show kuphela, kube lendawo ezikhangelisiswa futhi njalo ukuthi omama bathola yini amalungelo abo njengabomama njengezisebenzi. Kukhangelisiswe kakhulu uhulumende efake omama ezikhundleni ezinye ezithize ezizabayenza ukuthi omama bebe njani, bebe kungabe izindawo kuphela ezikhangeliswa kuphela ukuthi omama ufind ukuthi even lakhona lapha eZimbabwe nxa singakhangela even politically ufind ukuthi omama iningi langkhona baba ngama deputy engisengikhulumela even emsebenzini nxa ukuthi baqatshiwe. Uzathola ukuthi director we lokuze wenhlanganiso ngubaba, kube sokusithi umsekeli wakhe kube sokusiba ngumama. Kakukhangelisiswe konke khona lokhu ivini lati lapho esisebenza khona, kakukhangelisiswa ukuthi omama labo kababe phezulu.
Unkosikazi Deborah Mukasa ngusomabhizimusi wakoBulawayo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 553 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 6447 kuthi abahlatshwe esivili bangu 8306. Abahlatshwe esithathu bona bangu 2520. Inani labaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje lehlela yaku 15406 ngemva kokusila kwabedlula inkulungwane 1685 izolo. Asebefile bonke sebephezulu kwenkulungwane ezinhlanu 5238. Kwenze maphandleni lamhlanje izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi izulu elinengi libuyele imikhuhlane etshiyeneyo esiqede izifuyo zazo ikakhulu inkomo. Zithi kazenelisi ukuthenga imithi yokuhlaba kumbe ukunathisa izifuyo lezi ngoba idula kakhulu. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Vusankalo isakhamuse kungwe kwanda South uthi bakhathazekile ngezifuyo zabo.
Sibona izifuyo ezifana lamadonki ngani ziyasurvivor, kodwa hayi inkomo nje abantu bathwele nzima. Asazi kumbe abaningi bathi ukuhluma lokhu, kodwa ukuthi kuyabe kumele uma ungabiza laba abancedayo ama-vetinary bathi khona kufuneka inkomo zihlatshwe ngoba ezinye ziyavuvuka inyawo, zibonakala ngokuvuvuka, ezinye ziyavuvuka lapha ngaphansi lapha umphimbo lo.
Uthi ukudula imithi yokwelapha inkomo kudala ukuthi kube nzima kuzakhamizi ukuthi zithengele imithi yokuzelaphisa lapho zigula.
Kodwa inkinga esihlangana layo ileyo ukuthi hayi imithi yakhona ayisathengeki. Ma uthi uyethenga ngale bafuna i-US dollar, ekubeni thina ngapha imali ezitholakalayo ngama-RTGS. So hey, hayi abantu bathwele nzima inkomo kakhulu. Imikhuhlane yonke leyo bathi kuyabe kumele ukuthi zihlatshwe, and ma usithi uyabuza hayi price yakhona hayi nge-US dollar lakhona.
Umnumzana Dennis Moore isakhamuzi kaward 5 eNandeni eGwanda North uthi labo babhekane loduko olufanayo.
Uhlala usihlupha kakhulu apha eNandeni i-food rot le-lumpskin. Hayi inkomo sizihlaseke kakhulu i-food rot le-lumpskin. Angazi ukuthi abantu bangancedakala kanjani. Hayi ngoba inkomo eziningi ziyakhula, hayi imkhaza le mkhaza dibha nzima inkomo. Khathesana nesikhathi inkomo ele zidibhe, but hayi dibha gogo. Imbona yikho ukukhuzela imikhuhlane le especially e-food rot le. Babuya nje bezotshela ukuthi hayi ngelani thengani imithi lithi. So kuhlala thanda sifanana, abanye bakwazi ukuthola abazithengile, abanye sihluleka ngabantu abasebenzi.
Umnumzana Finish Ncube wamatobo uthi abafuyi benkomo kumele behlale bezilungiselele.
Kufanele ma ungumlimi umfuyi unanzelele ukuthi uyazama imithi yonke yokuvikela izifuyo. Ma uvele ulelihlo elikhangela kabanzi phambilini uyabona ukuthi kuyatsho ukuthi kuzaba kubi, imikhuhlane izaba khona, izibawu zizaba ziningi. Kufanele silungiselele ukuthi sibone ukuthi siyadinga amavasini wonke okuhlaba umkhono le-anthrax.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukansila kaward 13 eGaranyemba ude esigabeni sakhe sebehlanganisa imali bathenga imithi bebaningi. Umqondiso ogatsha olunakekela izifuyo olwe-vetinary umnumzana Joshua Nika uthi lanxa zikhona inkomo ezihlaselwe yimikhuhlane ugatsha lwakhe luzimisele ukulwisana lale mikhuhlane ngoba lile dibhu eleneleyo. Nake nekwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi 12503 ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Izakhamizi zikhuthaza ukuthi zingadli inyama yenkomo ezifeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Ngiyalibingelela balaleli, ngibonge njalo ukunxuswa kuleyi iprogram ukuthi ngizoxoxisana lani. Igama lami nginguSiso Ndlovu Akbeto Walker, ngiyifama
kodwa professionally nga trainer as a mental health nurse e UK. Namhlanje ngikhuluma lapha kulelo hlelo ngimele I organization okuthiwa yibulawayo Global Consortium encedisa abantu abahlala emazweni kodwa befisa ukuinvesta ekhaya befisa ukufaka imali kuma businesses ekhaya. Ngimele njalo enye i-cooperative yabo mama omama abafuya inkomo for breeding. I-cooperative leyi kuthiwa yizibane, yikho ke lokho engingathi ngizaxoxa ngakho kulolu hlelo.
Uhlelo zokulima kuyini kahle kahle elikwenzayo njalo kuyaphumelela na ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Labo abalahlekelwe imisebenzi bazibone labo sebenezifiso zokuthi bangene ku-farming. Mina ngithole ama-inquiries amaningi ebantwini abafisa ukuthi bangene kuhlelo lokulima, kuhlelo lwe-farming kumbe uhlelo lokufuya izifuyo ezinjengenkomo, imbuzi, ingulube lenkukhu. Eduze lalapha engihlala khona kulo mama layo oqalise i-business yama-seedlings eyadini yakhe. And as we all know, ama-seedlings awathathi indawo enkulu. But there was a very huge demand. Ama-seedling houses esiwaziyo, esiwajayeleyo, abesehluleka ukuthi athi meet the demand. Abantu sebengena ku-farming, sebengena ku-market gardening, i-horticulture le ama-vegetables. Ngike ngathinta njalo nge-business okuthiwa yibulawayo Global Consortium. I-project yokuqala esiyiqalileyo lapha ekhaya eMathabeleland ibe ngeyokufuya imbuzi. Yibhizinisi elama-opportunities amaningi, ama-opportunities for export. IZimbabwe ayilazo imbuzi ezenelisa ukusuthisa i-demand locally. Yikho okusibambelelayo, okusibisela emuva in terms of uku-exploita i-export market. Sikubone kufanele ukuthi sincedisane, siphathisane labanye abantu, lamanye ama-businesses ukubana sonke singene ku-business yokufuya imbuzi. Yiyo indlela esingakwanisa khona ukuthi sithi meet i-local demand but also meet the demand of the export market. Umnyaka lo uthe uqalisa, iBulawayo Global Consortium ibambane leBulembe Farm, leBrethren in Christ Church ukubana sincede ama-youth abatsha labomama ukubana bangene ku-apprenticeship program e-6 months ukuthi bafundele ukufuya imbuzi. Ama-apprentices lawa engaqeda i-apprenticeship program yabo kufanele babuyele lapho abavela khona emakhaya abo bayefundisa abanye i-community yabo ukufuya kwabo imbuzi kube yi-business, kube yi-commercial business. Okunye okuncedayo yikuthi vele generally ku-farming abantu basebenza phandle and as we know umkhuhlane lo awuzwanani lokuthi abantu babe phakathi ezindlini baminyane ezindlini. Abalaleli abafisa ukuthi labo baqale i-business yembuzi kumbe i-business yokufuya inkomo, ngiyabakhuthaza ukuthi bakhululeke bangidinge ku-Facebook ngusiso @betowalker kumbe badinge iBulembe Farm bangithola khonapho ku-Facebook kumbe badinge iBulawayo Global Consortium lapho bangithola khonapho ku-Facebook. Ngikhululekile ukuphendula imibuzo abantu ababengabe belayo.
Lapho lizwe unkosikazi Sifiso Ndlovu @betowalker ongumlimisi njalo oyingcwethi kwezempilakahle ekhangele ezomkhuhlane wengqondo besixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
litshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lenkamba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana uVusumuzi Sibanda umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ilizwe le-South Africa libikwa libophe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu ambalwa ebeziye ekhaya ukuyadlala ikhefu leKhisimusi lokhu kuvamile minyaka yonke kodwa wona lo umnyaka kubikwa bebaningi kakhulu ababuthwayo kule minye iminyaka ungasitela ukuthi ngombono wakho ubona ngani iziphathamandla zakwele South Africa zingaba ziqinisa na isandla ukubopha abavela eZimbabwe ukubengena ngokungekho emthethweni kumbe into ejayelekileyo njengalesi sikhathi
ukubusha kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwele seZimbabwe kuyona into entsha kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayo yonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke Bay Bridge ukuze zibophe abantu abiza ngokungekho emthethweni kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka nakhona sisazi ukuthi lo nyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuvimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esekudwini ngalesi sikhathi
ubona ababotshwayo baningi kakhulu yini nxa siqathanisa lezinye esuku kumbe leminye iminyaka edluleyo
izibalo azijwayelekanga ukuthi sizazi ngokuphelele kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni kwela seZimbabwe naseSouth Africa kubuka sengathi bathanda ukuba baningi kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lama-ZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu beZimbabwe sebebonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe kungakho kubukeka ngathi lonyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba kuningi kakhulu babantu
lona udaba lwama-permit esike sezwa ukubana lulakho ukusiwa emthethwandaba njalo kungayisibo labo esizwa ukuthaba ke baluhambisa kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit
udaba lwama-permit lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo lonto eziningi ezithanda ukuthinteka kulo zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na ikakhulukazi uma kubheka kuzizalwane zeZimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa maphemithi abe angawoxolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqoshe wezangaphakathi sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba kubonakala sengathi kulo nyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalwa azesuka enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazokuphinda bavuselelelwe amaphemithi wabo
lo ke bekungumnumzana uVusumuzi Sibanda umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela izizalwane zamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa i-Africa Diaspora Forum ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
Siyabonga Chris. Kwezemidlalo asefiphele amathuba eqembu leZimbabwe Warriors awukuthi liqhubekele phambili kumidlalo yeAfrica Cup of Nations esaqhubeka kwele Cameroon kulandela ukunqotshwa kwalo ngele Malawi nge-2-1 izolo. Ukuze iZimbabwe iye phambili kuhlandla lamaqembu alithumela sithupha kumele inqobe iGini ngemiklomelo eminengi injalo iMalawi layo kumele inqotshe okuzwayo okuyinto ingcwethi ezithi ayisoze yenzeke. Sibuze enye alezingcwethi umuzi wethu Hadebe ukuthi kahle kahle udubo lweZimbabwe lungaphi.
Kasifaki imali eningi ekutheni sithuthukise abafana besasebancane, kubuye njalo kube lohlupho lokubana asila lokhu esingathi ngama-structures acacileyo ayenguqu ukubana kube lula ukubana sikhethe abadlali bethu. Sisuka sikhetha abadlali bethu kungathi sesijahlile. Kungakho-ke kuqakathekile ukubana inhlanganiso yeZIFA ilungise ama-structures azayenelisa ukubana kube le junior development, njalo kube nje le ndlela lokho esingakuthi yi-system yokubana sikhethe abadlali abangamela isizwe, singazakhetha abadlali besizwe sesingathi sesijahlile. Lokho yikho-ke esiyandise ukubana sikubone kusenzakala. Sibonile njalo ukuxotshwa kukaJoey Antipas onguye owayeqalise ukuqeqesha iqembu lesizwe. Siqalisa ukubana silungiselele ukuya e-AFCON, wakhitshwa-ke ukuba ngu-national team. Mbona lakho lokhu kwasi affecta kakhulu. Kuzokuza laye futhi uloga laye waxotshwa. Sokungena-ke uMapeza ngezinye zezinto ezisuka zihluphe. Sikhuluma nje wakathesi inhlanganiso yeZIFA isuspendiwe i-SRC ngolunye udaba okumele belilungise. Sikhangelele kwela kusasa.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sixoxela ekobulawayo. Kweminye imidlalo ebikhona izolo, iSenegal leGini sibe ngutshikilo bhanqa 0-0. IMorocco inqobe iComoros nge-2-0. Kwathi iGabon leGhana zaba ngutshikilo bhanqa 1-1. Namuhla sisiya emoyeni, iNigeria ibikhokhela iSudan nge-2-0 kumdlalo obuku-half time. IGuinea-Bissau le-Egypt laso zizadlala namuhla. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations le ilezibaya eziyisithupha, njalo kusibaya sakuqala uGroup 1 iCameroon yiyo ehlezi esiqongweni ilandelwa yiBurkina Faso. KuGroup B lapho kuleZimbabwe khona, iGuinea yiyo ekhokhelayo ilandelwa yiSenegal. IZimbabwe ihleli emsileni. KuGroup C kukhokhela iMorocco ilandelwa yiGabon. KuGroup D iNigeria yiyo ehamba phambili ilandelwa yiGuinea-Bissau. KuGroup E iIvory Coast yiyo ehlezi esiqongweni ilandelwa yiAlgeria, kuthi kuGroup F kukhokhela iGambia ilandelwa yiMali. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifundisa uzulu ngenhlelo zokuvota zisetshenziswa izitha. Kodwa inhlanganiso lezi ziyawasola amazwi kaMnangagwa zisithi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa laso. Iqembu leZimbabwe Warriors likhanya seliphelelwe ngumphako kumidlalo ye-Africa Cup of Nations. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa khonapha kumsakazo wenu ngo-7:30. Yimi uNtungamile Nkomo, libe lobusuku obuhle.